Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngezanu-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu yona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebuthane babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement. Kwethuselako yikwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba abunye nomunye yabe sebuyele engasangesekho koBulawayo. Uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo, singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sekubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho. Abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe betrakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingcotshiwe ekhona ngapho
ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe koBulawayo? Ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani koBulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakoBulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli amakhandidethi. Asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into yokuthiwa kubhabhula umntwana, bhabhula umntwana, kwakhethwa abantu kwazobuya ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe. Abantu bayakhonona ngakhonoko, abakho happy. Okwesibili, into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi yiphathi kumbe kuyini. Abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengenjongozulu oluqhuqumayo nje ngodumo. Abantu abaningi abacaba ukucobongelisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa. Labantu laba lesihlekana abathile ngokuyinto kwakhe labo Ostalos labo Mahere loChibaya beyi-4 bazenzela into yabo elani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu onqubo wesimeni, bavalela phandle oThokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni. Khonokho kuzamtshaya kakhulu. Bese kubuya kuthi kwezinye izigaba bayelekanisa amakhandidethi agadana abangama-double candidates, kuzabatshaya khonokho. Ngibona ngazani yebo kambe abantu bakoBulawayo iZANU-PF izonda, kodwa Park ngibona akazano iZANU-PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa zokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsusa eNorway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yicandidate. Was sidelina abantu ababekade bengamisana lo sikhutha mfundo uProfessor Mthuli Ncube eCountry Park. Ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakoBulawayo, uthethe umfana okuthiwa nguShepherd Stole wazomphanyeka koBulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila, ngumuntu ongasiwa koBulawayo ongakhulumi lolimi lakoBulawayo, umfana owayebuye lapho koBulawayo elanda isikolo. Into zona lezi yizo ezenza abantu bakoBulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli. Kukhona futhi ngale emagwegqolo bhekune lakho kulokukhonona okuningi. Yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC.